sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje,
inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani, sephelelwe, uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo.
Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uZulu.
I-democracy iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lapho, nalo la yakhuluma akufunayo la. Umthetho yiwo oxazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sindani.
Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu ezifika phose amakhulu amabili e-Hwange National Park. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthelo wokudla okuphekwa kwezakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo okuthiwa uzasungulwa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo wethusa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende edalela ePhalamende ngolwesine, umphathi intambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wathela edalela ePhalamende ukuba sokuza kuba lomthelo ozatholakala emalini yokuthengiswayo ogoqela ama pizza, ama burger, ama hot dog, ama fresh fries, ama donuts lokunye ngoba kukhukhumeza imizimba yabantu eZimbabwe. Uncube wathi omunye njalo umthelo ngozavela kumankampani akubhizimusi okubhejwa khona akumabhizimusi okubhejwa khona ezemidlalo. Abakubandla elibusayo abanenye bayakusekela lokhu, kodwa abaphikisayo bathi usephelelwe ngamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho kwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani, sephelelwe, uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo, ngoba yiyo indlela elula uhulumende ongelangqondo olabantu olabantu abasebenza bengakwazi into abayenzayo, ngaphandle kokuthi uhlawulisa imithelo, kungani unganciphisi ezinye indlela ochaphaza ngazo izimali esithi ngesikhiwa i-public expenditure, ngoba imithelo enje iyakhweza nje intengo yezinto, ayincedi lutho ngoba iyakhweza izinto, intengo yezinto phinde abantu bazagcina bazigcina besekele ukuthenga into yakhona.
Uthi wenze lokhu ikakhulu ekudleni, lokho kuthiwa ngama-takeaway, wenze ukuthi abantu bengabiqatha lokho kungani kuphandle kwesimo somuntu, i-obesity. So uthi kuwenzele khonokho ukuthi abantu bagcina bengasathengi kakhulu ukudla lokho, kambe kulesi sindo khonokho
akulasindo, ngoba vele antsho amanye amazwe balomthelo wechukela ethiwa i-sugar tax, kuphinde kube lomthelo ogwayi, umthelo wotshwala. Abantu nje nxa uvele uthanda ukudla into oyithandayo nje, uthanda utshwala kumbe uthanda igwayi, kawusoze ugcina uyekela ukuthenga into yakhona ngoba kulo mthelo. Bona abalungisayo bayakhweza nje intengo yento yakhona, lawe nje uyakhipha enye imali kwezinye indawo uyifake entweni ofuna uyithenga ejabulisilisi yakho. Kodwa vele nge-economics kanye okomnotho kwelizwe ayiso ndlela enhle eyokudinga eyokuhuga imali ukuba usandisa imithelo, yikho ngutsho mina.
Ye, nxa sukhangele njalo ababhejayo amabhizi khona ngalo khanya ngazani uhulumende siyayiqhuthela imali yanaleyana phambe kulungile khonokho?
Ye, phela antsho lapha sesikhuluma ngohulumende ozinika isikhundla sokuba ngu-immoral, sikade esikhiwa immoral police ukuthi abadla izinto eziqhelisayo, ababhijayo, abanatha utshwala, ababhema igwayi, kungcono sibahlawule sikwenzele ukuthi uzulu wethu abe ngumuntu ogcinekileyo. Hhatshi, angibona ngathi yinto embi. Njengoba isitsho ukuthi akulanto umuntu uyazikhethela akufuna ukukudla ngoba akufuna ukukubhema. Nxa unguhulumente ozezwelo dinga ezinye indlela ezokugcwalisa singathi greenery, ukwenzela ukuthi ugcwalise indlela yakhona kulezinye indlela esitshiyeneyo, hatsho ukuphonga ukugcwalisa imithelo nje kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 SARRM. Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Abaphikisayo bathi labo abenza lokhu ngabahuquluza umnotho weZimbabwe becatsha ngoMnangagwa. Kodwa abakubandla elibusayo baya kuphika lokhu besithi wonke umuntu kubandla leli uyavunyelwa ukukhuluma akufunayo. Okwamanje izabelo zebandla lezanu-PF ezithi iHarare, Mashingo leMashonaland East seziqhuba umkhankaso wokubisela uMnangagwa esikhundleni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxa nomnumzana Joseph Chuma omele iphela indaba tshabalala edalela ephalamende.
Yiko okutshengisela idemokhrasi khonoko ukuthi ona umuntu angathi, but vele umuntu anti umuntu ukhethwa ngabantu ngazikhethi. Ubukhokheli obuhle ubukhokheli obuvela ebantwini. So idemokhrasi iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo labo. Lalola yakhuluma akufunayo laye, kodwa okusalayo umthetho yiwo oxazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Ye, kodwa yena phela sekhulumile ukuthi kafisa ukuthi aqhubekele phambili, kodwa-ke abanye lokhu bedonsa amatomu khona bethi hhayi, qhubeka baba sikhangele. Kuyagcina ngani khona ugogolithi?
Kuzagcina ngokuthi emaphetheleni sosifikile isikhathi sakhona, ngoba kasikafiki isikhathi sakhona. Isikhathi sakhona siyenza ngesikhathi se-Congress ngo-2027. Yikho lapho okuzaphetha yonke into khona. So phuma ubana okwenzakalayo yikuyini, ngoba akusho ukufisa komuntu sisebenzisa lokho esikuthi i-majority rule. So akusho sikhathi sakhona kathesi. Thina kathesi sisakhangelele ukuthi kanti umkhulumi siwuvuse njani. Sisabhekane le gwayisha ngani demu, sibhekane lo mgwaqo we-Bybridge siyafika e-Follows khonale, sibhekane nemgwaqo ebulawayo Nkayi, ebulawayo Kezi, ebulawayo Tsholotsho. So vele asikakhangele lokho ukuthi ngubani ozathatha isihlalo ngesikhathi siphi. Konke lokwana kubuya ngo-2037.
Ye, kodwa kulabanye phela abathi laba baqhuba umkhankaso lowo ngabantu ababona ukuthi betshontshe elizweni lapha befaka ezambeni zabo, hatsho ukuthi bakhangela ukuthi ilizwe liyathuthuka. Akunjalo kolete,
imbono yabantu ehliyeneyo. Njengoba ngishilo, idemokhrasi yethu iyavumelwana abantu babone ngokushiyeneyo. Abanye bayakhangela bethi hayi, mhlawumbe laba abatsho njalo yilaba ababona ukuthi kona mhlawumbe balakho balenzuzo abayitholayo kade singalo umbuso khona. Abanye njalo ngabathi hayi, laba abantu abatsho njalo ngabantu ababona ingqubela phambili esiyenzwe ngumongamelo okhona. Abanye njalo bakuba khuluma into ezishiyeshiyeneyo, kodwa njengoba mina ngitshilo, thina sisebenza ngalokho kodwa i-democracy e-majority rule.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF. Abaphikisayo bachothoza okwenzakala kubandla leli. Olandela ezombusazo ezimele umnumzana Fortune Mlalazi uthi kuyayangisa okwenziwa ngamanye amalunga eZANU-PF.
Indaba leyi itshengisa ubungxabangxoza bezanu nje. Ngicabanga ukuthi ama-scholars nama-politicians serious kakufanelanga bazimoshele isikhathi, ngoba into evele ikhulunywa le ka-2030 kayikho in the sense yokuthi akulalihlelo uMnangagwa asezenzile angathi ufuna ukuziqedisa, ikufuna ukukontinua belutha lokukonsolidata i-power. So lokhuyana kwakhulunywa nguZobho ngalwana mnyaka ethi ZANU-PF isinjonjo, yikho kwenzakalayo ibunjonjo kuphela abakwenzayo akula enyinto umnanga gqovele useziphelele yena njengeindividual kasela macebo ukuthi lizwa ngaliqhuba njani so lalaba bathi bafuna hlale hayi yiluhluphe esibhekelana leZimbabwe ubona silabantu abacabanga leyo
ye kodwa kuya phambili ubona zani pho kuyangiphetha ngani udaba lolo ngokubona kwakho umlalazi
well njengenjalo laba bangavumelani lo 2030 lo bazaqala ukubulalana ngona sibonile ukufa kwama-generals sizaqala ukubona izingozi emgwaqweni lokufa okungaqondakaliyo kusenzakala nje
kwaphetha sengibuyele kumbe engabuyelanga
ngokubona kwami kuza banzima ukuthi umnumzana umnangagwa abuyele njona yena esevele watsho ukuthi akafuni ukubuyela njalo kukhanya kulesivumelwano ababa laso lochiwenga ukubana uzatshiyela yena so uma eseqhubeka kuyasokusitsho ukuthi leso sivumelwano uyabe sesephula yikho sisithi kuzabe kuzaliwa and eventually ababambe umbuso waseZimbabwe okuyi-army njona sisazi ubani ilizwe li-militarize yibo abaza prevaila akasozaphumelela umnumzana emasoni mnangako
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele ubexoxa le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela namba bafubembula
Kwezemaphandleni abogatsha lukahulumende lobona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority iZimparks babika ukuba kusukela ngenyanga kwaNcwabakazi sekufe indlovu ezifika phosa amakhulu amabili 193 eWange National Park. Onokuthi abadlamini usethelela loludaba eseWange.
Lombiko wethulwe isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farawo othe ukufa kwendlovu lezi kakhulu kunyanga edluleyo kubangelwe isimo esibi sendlala esabangelwa isikhudumezi somkhathi yese El Nino sona esadala ukuba izulu likhwame kumnyaka ophelileyo uFarawo uthi esihonqweni lesi amadlelo asagugudeka njalo lamanzi emachibini acha
We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought-related deaths. And most of the animals, they died over the last month.
Kulobunzi maobukulu kakulu ewange, indlovu ezifika i-123, sezificale ezifile kodwa impondo zikhona, okwenza kube mqoka obale indlala. Akula kudla njalo lamanzi sacha emachibini, okwenza okwamanje zinathe awezibhorane lawo engeneli.
Ufarao uthi ngesikhathi lesi ukulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle kube kuzinga eliphezulu emizini yengcelelane lesihonqo lesi.
We do receive a lot of distress calls from communities. And as an authority, we respond within the shortest possible time.
Indlovu bezifohla zisiyadinga amadlelo lamanzi. Sithole ama distress calls amaningi kakhulu lonyaka elizweni lonke nje. Kodwa ikakhulu esigabeni seWange ngoba bekungahluphi indlovu kuphela. Izilwane ombisi zizingela izifuyo zabantu loba izibayeni.
Lokhu kufakazwa ngukansela kaWard 7 eJambesi umnumzana Fanuel Mudimba othi sekuyimvama ukuxotshanisana lenyamazana lezi.
Lokhu ngabe uhambe busuku akusathenje ukuthi uhambe nje kukhululekile ukuthi ngihlanda endaweni engelanyamazana. Inyamazana sezikhona nje, sezihamba nje. Iyakhula indlovu.
Umnumzana Ability Moyo isakhamuzi sakwemvuthu yesihlala eBH 26 uthi inhlalo yesigabeni lesi ayisahlabusi ngenxa yenyamazana zasendle ezinquma loba libalele.
Funa sisizwa ihistory ukuthi obaba bethu balethwa kulindawo bebehlala endaweni eziraiti. So balethwa lapha kuthiwa kuse-special area. I-special area egcweliwe abantu abahlala le nyamazana kubuhlungu kakhulu. Indlovu zangkhona la zofutivele ziyahlupha ngoba zihamba phakathi kwabantu. Kunzima kakhulu kabe kathesi ukuthi omama ababe ngomama sokuthi nanxa inkomo ziyaqhaza zi-30 uyazilandela kakwanisi.
Unkosikazi Thobile Dube wesigabeni se-BH 25 uthi izibaya sezavalwa ikakhulu yezembuzi.
Into yabizisa ukuhlinga ukuthi lanxa sidlelwa asibhadalwa lutho. Ngoba saye sikhala ukuthi kuze naleze izifuyo zethu sikwanise ukubhadala abantwana ama-school fees, sikwanise ukuthenga ukudla.
Kokungenziwa ukwenqabela lokhu umoyo uthi abeZimparks kabasondele duze lezakhamizi.
Sikhangele ukuthi nina background thina sikhula sesazalelwa lapha ngama-1960. Amakhiwa abethinti nyamazana zabo siyazigcina bona sazingezabo. Namhlanje kuthiwa ngezethu kodwa zidla izifuyo zethu.
Ukhansela uMdimba laye ubona solinye.
phakathi kwendlala kathesi sikhangela ukuthi inyamazana lezi loba singabuya silima emasimini zivele zona ziyahamba-hamba sezingaphiliza futhi so besicela ukuthi inyamazana lezi zingani ziyathola indlela yokukontrola kumbe sibe labe-parks belokunye kwangama-camps duze nje ukuthi bekwanise ukuthi sikwanise ukuripota
evictoria falls lakho yingomanye izakhamizi zona zikhala ngokuhlutshwa zinyathi ezinquma emgwaqweni loba libalele ufarao uthi izikhalazo lezi kazikho emahlombe yabo kuphela ngesizathu sokuba sebanika amakhansili amandla okuhambela inhlupho lezi ukhuthaze izakhamizi ukuba zisondele nxa zilohlupho ukuze inyamazana zasendle zonke ezibakhathazayo zibulawe ezinye zisuswe ebantwini ufarao uthi baphezu kophenyo lokuloba inani labantu ababulawa kumbe balinyazwa zinyamazana lezi lonyaka ngimele umsakazo we-studio 7 ngisewange nginginokuthaba dlamini
Okwamanje sike sizokwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Langala phuma lendaba Langala phuma lendaba lashona lendaba Langala phuma lendaba Amalaphuma lentaba la jona lentaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba Igama nguNtungameli Nkomo Namhlanje sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana kwabathandanayo ezindlini ikakhulu abesifazana Over 16 days of activism against gender-based violence. Lumkhankaso usungulwe ngomvulo mhla ka 25 njalo ugqitshwa ngenyanga ezayo mhla ka 10. Sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yelupane Women Center unkosikazi Hildegard Nyathi.
Nxa sikhangela udaba lokuhlukunyezwa kwabomama emakhaya sithola ukuthi yena ayi inguquko incane kakhulu abantu balokhu nje bephila impilo zokuhlukuluzana okunye kungabe sokulutshwana ukuthi bayatshaywa kodwa ukuhlukuluza kuyathatha indlela eziningi ukuhlukuluzana kokuthi umuntu uyancitsha omunye ama-resources ukuhlukuluzana kokuyethuselana lanxa kungena kufikiselana izandla ukuthi omunye umuntu ahlale nje elokwesaba lokuthithibala kodwa nakukutshayana kulokhu kukhona nje kusagcwele imisebenzi yenziwe sibili kodwa hhayi kulokhu kumi kunjalo nxa uthi uyakhuluma labadala nje uyeza ukuthi hhayi layo izimvelo zethu i-culture yethu iyenza kube nzima kakhulu kubomama ngoba umama osuka esesiyabikela amapholisa ukuthi uyahlukuluzwa uyabe sengumama sibili osokunzima kuye kumbe njalo ukuthi uyabe sehlukuluzwe kwaze kwaba yinto esisethusela ukuthatha impilo yakhe yikho lapho abaningi asebengagijima besiyabika emapholiseni kodwa iningi bayatshayana nje ezindlini bathobane baxolisane babuyele baphinde batshayane nje kube sokusiba yindlela yempilo
emaphandleni ke ungathi kunjani ukuhlukuluzwa kwabesifazana
ukuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kulokhu kungathi kubhahile sibili ngoba nxa uyakhangela ukuthi umama uyalandelelwa kakhulu ngokwethuselwa abakhona umama babe bechaza sibili ukuthi mina ngamulala lehloka kumbe lenqamu abanye njalo nje bayethuselwa ngezigodo abanye bayafikiselwa sibili izandla okutshengisela ukuthi hhayi umsebenzi wokuthi abantu babekwazi ukuthi kuyahlukuluzwa ukuthi njalo uhlukuluza umuntu kubi wenziwe kodwa isibanga esesihanjiwe sincane nxa sikhangele lapho esiyakhona kuseselo msebenzi omkhulu
emakhaya ikakhulu nxa umama ethe watshaywa ngumkakhe kuvamile yini ukuthi aphakamele phezulu ayemangala emapholiseni
kujayele nje ukuba yimfihlo inkolo yena leyo ukuthi abantu bakholela ukuthi yena umuntu weneli kafanelanga ukuthi ezembula amakhwapha khona kana ukuthi umuntu engachaya uyazama ukufihla sibini kungakhulunywa ngoba abantu bengamhleka ukuthi uchayiwe kulokho kusaphila kukhona kukalutshwana ukuthi umuntu ayiripota isikhathi esiningi nje yizinto ezikhulunywa ngekhaya kukhuzwe nxa kukhuzwa kodwa kuphelela khonapho akula ukuthi kumbe ingxenye umuntu angathwala ebotshiswa kukhuluma nabazali babe bekutshela ukuthi ungabona ukuthi usiyabophisa umkakho kutsho ukuthi kukhona okunye osukuthembile abakakukhangeli njenge-abuse nje bakukhangela njengokuthi hhayi ubabuyabe khuza umkakhe ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi kuyindlela emhlukuluzayo kukalutshwana
obaba ke ungathi bakhona na abatshaywa ngomama ngoba kanengi kukhulunywa ngokuhlukuluzwa kwabomama ngobaba ezindlini
bakhona sibili omama abatshaya obaba bebathethise babahlukuluze sibili ngamazwi babahlukuluze even langokubatshaya kodwa kungathi akula ndlela obaba abangayaripota ngayo ngoba lanxa bethi bayaripota ungathi kunokubahleka nje ukuthi indoda etshaywa ngumfazi ilokweyiswa kuyebe sekufanele ukuthi ngayo indoda iyavuka la ilwe itshaye umfazi itshengisele ukuthi omkhulu nguphi so khonoko lakho mbona ungathi yinto emele ikhankaselwe sibili i-GBV ukuhlukuluzwa ukuhlukuluzana ezindlini kungakhangelwa ngohlangothi lwabomama kuphela kodwa kukhangelwa ukuthi konke ukuhlukuluza akulunganga
libanceda njani obaba abayabe bethe bahlukuluzwa ngamakhosikazi abo
engunanzelelayo ukuthi obaba abanjalo isikhathi esiningi kabaludinga usizo ngoba labo kuyabe kungathi kubathelela inhloni ukuthi baphumele egcekeni thina esikwenzayo nje ukuthi siyakubeka kube sobala kubomama kakhulu ukuthi ukuhlukuluza akukhangelelwanga ngecele likamama ehlukuluzwa ngobaba kuphela sibe sifundisa nje ukuthi hhayi kubi ukuthi layo umama ahlukuluze atshaye athethise ubaba uzakuzwa nje ukuthi kungabe kuvamile kungxoxo ezizabe zisenzakala kodwa ukuthi obaba bahambe bayekhuluma ngakho angazi bangathi kuthiwa akabakabi lesibindi sokuphumela egcekeni ngokuthi labo bayahlukuluzwa
sibonge unkosikazi Hildegard Nyathi umqondisi wenhlanganiso yeLupane Women Center ubekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu leviki silomculi weRumba uMzanywa Sibanda odume kakhulu ngegama elithi Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Boy Brothers. UBig Five udabuka eCholocho njalo lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Kumagumba mani omhlaba mculweni ngiqaleke ukungena ngomnyaka ka 2005 bengisethula idlalade nami lokuqala lolu suku lalamhlanje ngethula idlalade elechumi album number 10
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uyakwazi ukungithinta kulezi number +27734466675 +27734466675. Uyasithola futhi ke lasekhasini lethu leFacebook. Uvele nje ungene kuFacebook udinge uBig Five and TK Brothers. Kuyo le inombolo ke uyakwazi futhi ukufaka imeseji yeWhatsApp.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Into ebalulekileyo singabantu bakini, singabahlabeleli bakini, ukuthi lisupport abantu bakithi. Kanti futhi esilithembisa khona kuningi esiza lakho njengakuwo lo nyaka ozayo. Sisasele nhlelo zokuthi silethulele ividiyo. Njalo okunye singakujabulela kakhulu ikuthi kulo lalo oyabefisa ukwenza igigi, oyabefisa ukwenza umcimbi, oyabe lo mdlalo, asithinte sikwazi ukuthi sibuye sizonandisa sixoxisane. Yikho ukusebenza kwethu.
Ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uzulu. Sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla leZANU-P F abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu yasifika phosa amakhulu amabili eWange National Park. Olivalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.